izakhamizi kwanda zithi lanxa zisamukela ukubunjwa kwalikomishini sesabela ukuthi kayisoze yaba ngezimeleyo ngeqiniso okungadala ukuthi ingasebenzi kuhle. Izakhamizi kwanda zibuye ngobuningi lamhlanje ukuzohlangana lequla lekomiti edale lephalamende ebona ngezomvikela lapho eziveze imbono etshiyeneyo. Umnumzana Justin Mazale olilunga le-Heal Zimbabwe uthi likomishini kumele izimele yodwa.
Ibe independent njengebizo layo, ingabi yingoma. Ibe independent in the sense that i-criteria ezasetshenziswa to constitute i-commission leyana ibe independent. Then lama-commissioners angkhona abe independent in the truest sense, ngoba in other commissions Zimbabwe sesibone abantu be-deployer along political lines or be ambushed in the name of i-commission, therefore compromising the independence of that commission.
Amazwi la asekelwe ngumnumzana Wellington Nare othi labo abazaqhatshwa kule commission kumele kube ngabantu abalesithunzi.
Funa kube kliye kubhilileni ukuthi kona they should be abantu of integrity, ngoba singanzela ama-commissions acinga sokungena abantu abangaperpetrators of the same violence futhi bezo-investigator abantu kugcine sokulimaza i-confidence ukuthi kambe i-commission le ingafeza na umsebenzi wayo. Bengabe abantu abadinga imisebenzi sebephelelwe lapha bantu besebenzela khona sesiyadinga idlelo elitsha.
Umnumzana Ndaniso Mpande uthi ufuna le-commission ihlolisise njalo amacala adalwa ngabezombusazwe hajawe zomvikela kuphela.
Mgcinisihlalo uthe uchasise uthe ukuhlukunyuzwa ngamasotsha ngamapholisa awusakhulumanga ngokuhlukunyuzwa izinkokheli, lina lihlukumeza abantu. Ikhomishini kayikhave lalapho abantu behlukunyezwa zinkokheli.
Unkosazana Linda Mpofu isakhamuzi seGwanda uthi yena ukhathazekile ngodaba lokuthi likomishini izacubungula amacala adalwe phakathi kweminyaka emithathu edluleyo kuphela.
Kade ngicela ukuthi i-commission ezafakwa le icela ukuthi idile with ama violations that were committed since independence okugoqela igugurahundi sisehla sibuya ku-2008.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Sithabile Chuma.
Thina esingaka so sikwazi ukuthi icala kaliboni. Kulamacala athize angenzakala emntwaneni, umntwana urethiwe abazali bakungunguza bakwenza kwangikhaya, sebekwenza kwangikhaya umntwana sekhulile sekwazi ukuthi yena wadluluswa, icala lakhe sokuthiwa i-3 years phela siyedlula.
Unkosikazi Sibusisiwe Moyo uthi le-commission akumelanga iqhathe amaxhegu.
Kanti kungani ungabi khona abantu abasesebatsha abadinga imisebenzi? Bakhona abantu bathi abafundile abalama-degree bahlezi ezindlu abalamisebenzi, kodwa o-retired okubethatha imisebenzi yabantwana. Ndigraduate zabantu abaningi lapha ama-universities abangela msebenzi kathesi, kodwa ulabo retired abobani bani abadala. Hlalani phansi badala ephele abantu abenigwanekwane.
Umgcinisihlalo wekomiti ezomvikela umnumzana Levi Mayihlome uthe baza kwamukela limbono ezakhamizi eGwanda njengoba injalo iyehlanganiswa nembono yabantu elizweni jikelele phambilini ngokuthi likomishini ibunjwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.